Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande hobese kupha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lesisi lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwichize njalo bakhwichize ngokufaka uxa ebhokisini mhla ka 9 impalakazi asikabona abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama constituents esingawaziyo
kodwa abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi leli bandla linqobe kukhetho lwama by elections
kuthi ke leli qembu elezana PF lalo alidleki leli bandla leli kuma by elections lokho sikwazi kusukela ngo 1980 kuma by elections izano kayidleki
uhulumende uthi imichina yokugaya amandla kagetsi isilungisiwe ewange okuzakwenza udubo lokucitshwa kwamandla kagetsi kube ludaba lwendulo kambe kuza kuba njalo Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uphiwa isicoco sokuba intshanju yokusakaza lokwethula izindaba. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesisi lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by elections. Ukhetho lolu luzaqutshwa mhlazi ku-9 ngompalakazi kulandela ukuxotshwa edale lephalamende la kumakhansili kwamalunga ibandla lesisi ngozithi ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukuze sizwe okunengi ngomkhankaso wabo.
Bekusungulwa umkhankaso enkulumane kuwadi 23 oqondane lensizwa uBruce Mali Moyo umkhankaso lo uqondane lokhetho oluzoba khona mhla ka 9 impalakazi siyazi thina ukuthi akula sikhathi nje eside uSengezo exotshe abantu edalela eParliament ezitshela uZulu etshela abantu abaningi ezichayisifuba nje yena esithi yena nguye unobhala jikelele we Citizens Coalition for Change asivumi ngoba azizange sibe lomhlangano lapho okwabekwa khona uSengezo Chabangu ukubana yena usengu nobhala jikelele kuyinto ephula amalungelo oluntu siyazi ukuthi thina siyizigqili ngaphansi kweZANU PF ngoba lapha eZimbabwe siphethe ngesandla sonxele
manje njengoba kuthiwa umnumzana Sengezo Chabangu wahamba emthethweni ndaba efuna ukuthi labo ababeqotshiwe bengazancintisa njalo likuthatha njani lokho
abantu abangena ekhetheni njengo Bruce Mali Dube nxa bexotshwa edale eParliament kusho ukuthi uSengezo uyabe engafuni ukuthi abatsha befunde inhlelo zelizwe njalo uyabe etshengisa ukuthi yena akathandi ukuthi abone ama youth abatsha bethatha izikhundla befunda lokho okwenziwa ngabadala njalo umuntu uyabe engafuni ukuthi ilizwe liguquke ngoba nxa singasafundisi abatsha ukuthi ikusasa yethu kayikho
bona abantu bathini abavoti sike sezwa kwengani bakhona bathi bona sebekhathele ngokuya besiya vota abantu beqotshwa elina elikhuluma labo bathini
uBruce Mali Moyo yinsizo eyazakalayo kuwadi 23 enkulumane njalo abantu abaningi bayafunga sibili ukuthi bazaphuma besiya vota abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwichize njalo bakhwichize ngokufaka uxa ebhokisini mhla ka 9 impalakazi asikabona abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama constituents esingawaziyo kodwa esikwazi thina ukuthi kuwadi 23 enkulumane abantu bayabheja sibili ukuthi bazabisela lo abamvotela bathi kabafuni ukuthi usengezo abanikeze inkokheli bathi bona bazazikhethela njalo umuntu abamthandayo nguye uBruce Emeli umfokamoyo ye kunzima kakhulu ukuthi sikhulume ingqondo zethu umbono wethu emsakazweni ngoba siyazi thina ukuthi asikhululekanga elizweni lethu njalo silokucabangela ukuthi imthethwandaba yethu ingabe ilamatomu ngemva ngasese amatomu ezanuPF otshengisa ukuthi kwesinye isikhathi into esiyabe sibona ibalulekile ilula nje kwesinye isikhathi ngacina isiphica ngendaba zokuthi iZanuPF ingenisa indaba zombusazwe umthethwandaba so kunzima kakhulu ukuthi sikhiphe imbono yethu esingakwenza ukuthi thina sikuchiye sithi amagqwetha ethu yiwo aseza nika imbono ngoba kathesi thina sibona ukuthi sikhokhelwa izigilamkhuba njalo ukuthi sitshela abantu into eyiyo kuyasihlupha ngoba izigilamkhuba ziyabe zingafuni umthetho oqondileyo ziyabe zifuna ukuthi thina silandele eyabo imithetho ephula amalungelo oluntu
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo imizamo yokukhuluma labanye amabandla azancintisa yehlule kodwa ibandla leZANU-PF lisungule umkhankaso walo kuviki edluleyo lapho eliyazise ukuba amalunga edale lePolitbureau yiwo azakhokhela lomkhankaso kusenjalo ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi ibandla lesisi linqobe kukhetho lwama-by-elections nxa kulandelwa imbali yaleli bandla
iqembu leli elesisi leli le-triple C nxa nga behambise kuhle uhambo lwabo basukuma bonke ukuthi bevota bazababisela bona labathi vele bekhutshiwe ngobana bona kabamelanga bedele kumele besukume ngobuningi babo njengakhona lokho babevele bekwenzile bebisele abantu babo kuyenzakala lokho okuqakathekileyo ukuthi izizathu zokuthi laba bantu bekhutshwe kumbe bebizwe kuthiwa ngama-recalls lawa bebizwa ngumuntu abamathi kabamazi bona baza kuphatha njani njalo lakho lanxa kungaba lezigwenxa khona laphana ngoba abantu nxa bethiwa khona bathiwa recall kumele kuphela kuqale kuyiwe kuma-disciplinary hearings hhayi uchi kuphela kuphonga kuthiwa khona kaseyiwo malunga ebandla anti kuyahanjwa kwi-hearing so khona lokhuyana lakho kuyinxwala vele into ye-triple C leyi kayiqedakali ukuthi ikhangele ngaphi ivela ngaphi akucaci kodwa ke ngesukuzwa egudwini phansi lapha kukhanye ngathi laba abanye bafuna ukuyabisela abantu babo bathi bona bazahamba ngobuningi babo kube kanti njalo lithuba leZANU-PF kumbe any other party kumbe independent ongangena laye khona laphana encintise sibili ngokuzwayo angawini ngenxa yokuthi inhliziyo zabantu sezenyele kuyenzakala ukuthi khona laba be-triple C becine bengayanga vota ngobuningi babo kodwa bangasukuma ngobuningi babo bazaphinda bebisele bona labo inkokheli zabo lezo kade bevele bebafakile kuyabongela amehluko laphana kuthi ke leli qembu eleZANU-PF lalo alidleki leli bandla leli kuma-by-elections lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by-elections iZANU kayidleki so angazi njalo ukuthi khona impumelelo izaphuma isithini khona laphana mhlaka 9 xa idate le ingasatshintshwanga ngama-developments abe senzakala njengoba indaba zakhona zisesekhothi
yena uZulu kukhanya esithi sekhathele ngokuthi abe siyavota abantu ababavotelayo basuswe ubona ungani kuzabangela na ukuthi abantu bengavoti ngobuningi
ye uZulu khanya engazani sekhathele ukuthi abantu nxa bevota telwa baphinda belandele sebesiyakhutshwa bekhutshwa ngendlela bona bathi bona bazibona ukuthi zicace ngaphi ziyangaphi engubani obakhuphayo pho ke nakhiyana lakho kuyenza ukuthi khona uZulu ecine esenyela enhliziyweni ezihlaleni kodwa ngokufuthelana kwakhona okubonakala phansi kuground kukhanya ingazani zindala zombili kuzacaca ukuthi onguye kanye ngubani kukhanya ingazani kumi njalo kuground lapho so lathi sizabe sibuke sikhangela ukuthi kuyabe kuminjani okukhona ukuthi la uZulu angazanyela nje inhliziyo kahambe kwenza ama-rights akhe etshengisele ukuthi vele yena befunani bona angazani lapha zindala zombili
lo-ke ngumnumzana Max Mkandla ocubungula ezombusazwe Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi ezigaba ezithiwa Unit 7 lo Unit 4 isilungisiwe ewange okuzabangela ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi kube ludaba lwendulo. Kodwa ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi umnumzana Joel Gabuza olilunga njalo lebandla le-CCC uthi kavumelani lohulumende ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi soluphelile. Udaba lwezesa lapha sizwe ukuthi kubana isilungile imtshina yakhona sokuzaqalisa ukuba ngcono ukucitshwa kwamagetsi. Ungathini wena ngakho?
Ngiyabona elizweni elikhululekile yini modern world wonke amazwe akusela nto ukuthiwa amagetsi acitsha. Elinye i-generator lingacitsha, elinye should-takeover. Vele abantu abafanana bezibebona ukuthi amagetsi ezahamba. Okungcono mina ngibone ngoba kathi into ebhinga akubona amagetsi abantu barana ngama-generator. So okungcono bakhona sibone amagetsi asilabo.
Kodwa siyezwa phela uhulumende uthi yena imitshina yewange isilungile asoze sibone na kusiba ngcono.
Ubungcono bakhona ukuthi umuntu ebe lamagesi ngesikhathi asifunayo sonke isikhathi, hayi kodwa ukuthi amagesi akhanye isabelwa abantu iphelikizi akufanananga okwenjalo vele afanele sikhulume ngakho. Anti yabona kudala khangela ngama-1980s sikhathi ilizwe lethu okungakazuzu wakuyezona ukuthi amagesi ahambile kakazi hayi nakazihamba amagesi hayi zibe ngahamba abantu bemanga ngetekhnithi yabo sekona. So amboni ukuthi kuzaba nomentura ngoba sike sakuzwa lokuthi amagesi asiza kuba ngcono kumbe sikuzeka ngani thisiyo but asiboni netukoti.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze amagesi angahlali ecitshwa njengalokho kwenzakala?
Yabona ukuthi igovernment idlala ngengqondo zabantu. What the government must do that is a panel of engineers. They plan everything, right? The growth rate, the economy, the Indian government. I'm not getting to a funeral, my name won't get on. Then what we do is plan. Well, I'm a project, I'm a name. I'm an independent power producer, but my license is about 2,000 megawatts. But the world, they're only about 15 megawatts. I think I've seen 15. Also ngikhosi konke lokho kupho ngukhulunywa nje ugwayisa ngani supposed to have isani yamagesi esikhangele ngani batoka goji kumbe sekune 20 years lokukhuluma ngakho akula ethi akube namagesi aserious ngoba ikhole abakhuluma ngaye wa ngizaphela but we need sustainable amagesi azaba ekhona sonke isikhathi kungirayithi kunezula kuba yini.
Ah okay. Alo ke ngumnumzana Joel Gabuza ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi njalo elilunga lebandla le-CCC. Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda uphiwe isicoco sokuba yintshantshu yokusakaza lokwethulwa kwezindaba. Usibanda ube ngomunye wabaphiwe izicoco ngomgqibelo embuthwaneni owenziwa ngeminyaka yonke oyiRoyal Bulawayo Arts Award. Ake sizwe ingxoxo esiyenzelo Sibanda.
Ngithanda ubonga uZulu wonke abalaleli bangilalelayo emsakazweni abangilandelayo kumakhasi okuzilibazisa ngalesi sicoco ngisiphiweyo kungenxa yabo ukuthi nginqobe ngithwele lesi sicoco esokuphiwa kuba nguye ke umuntu ophumelele udlula zonke intatheli ezindaba lokuba ke umuntu osebenze kakhulu kulezi zokusakaza. Njengomuntu osebenze kulezo ke intatheli zindaba lokusakaza kweminyaka engamachumi amathathu adlulayo babone usebenza kwami obana ngisebenze lokho ngikusimo esigaba esinye ngingehli ngingehluleki kodwa lokho ngiziqansa ngisiya phambili ngisebenza ke into ezifuna ukuziwa yiwo abantu bathi bathanda ke singathi ke intatheli zindaba kumbe ngumsakazi owatshela izinto eziqiniswa ngaso sonke isikhathi ohlaziyayo hayi lo ke olo olandela ke elinye ukhohlo bathi ke ukusakaza kwami ngimela iqiniso njalo le ndaba zami engizikhiphayo izimele yiko kwenza ukuthi bajabulele ukuthi bangikhethe.
Kukhona yini ongakutshela intatheli zindaba ezisakhulayo
ukuthi izenze njani umsebenzi ukwenzela ukuthi lazo zibe lesisindo njengawe kumbe uthola ezisicoco.
Kuntathele izindaba ngithi mina ongalandeli ukuthi ubani usakaza kanje uthatha indaba zakhe kanje, thatha izindaba ngendlela oyoyona nesipho leso olazo uzenzele ngendlela wenza ngayo, hayi ukuthi ulandele ukuthi ngifuna uba ngozibani, ngifuna uba njengozibani, njengozibani abantu bakuboni. Bathi ke bese benanzelele labakhetha ukuthi ke igama lami lwethu eze Jesus Banda luke laba yilo luke lihleli liphezulu njalo liyaphezulu likhuphuka. Bathi kwakwenza ukuthi bathi ke hayi ke umuntu okhangelelwe ngabantu othandwa ngabantu ke ikakhulu kobulawayo lemathiwelelendi ngeze Jesus Banda.
Alo ke Ezra Jesus Banda intatheli izindaba ye Studio 7. Ngoba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wele Sierra Leone umnumzana Julius Maada Bio usefake ilizwe lakhe esimeni sokungahambi-hambi i-curfew kulandela imizamo yokuhluthuna amandla ngabanye abebutho asebebotshiwe. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi umanyano wamabhishopu esonto yeRoma usuveze ukuba ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC sokungenye indlela yokuhlukuluza uZulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani bantu be-Studio 7? Mina ngiyaphila i-Studio 7 andi. Nikhuluma no-Petro lani ulane e-Bed Bridge. Bengicela ukuthi nami ngiphawule namhlanje. Bengithi khona bengiphawula ngale ndlela okokuthi khona laba sesikhathele mani ngoshabalala nge-CCC nge-ZANU PF. Kunini kukhulunywa ngapho? Ushabalala nxa ude waxosha abantu bafowethu, ushabalala la uyenza i-right yakhe, kanti la uqhuba amatopaki. Naye i-CCC la iqhuba amatopaki, i-ZANU PF la kwa matopa. Sesikhathele ngokuhlala sisizwa amatopa. Hayi ungakhulunga ngala amanye amaphathi. Kusho la amanye amaphathi ongakhulunywa ngayo amaphatha right ye lawo. Lezi okuhlezi ukukhulunywa ngazo ngezamatopi shabalala CCC ZANU PF. Iwa amaphathi obugebenga wona la ohlela ukukhulunywa ngayo. Wona la CCC nabo oshabalala nabo nabo ZANU PF. Kunini kodwa akeliye kusenzela bo amatopi lapha. Yeke nje ukuhlala lisitshela ngamatopi. La amaphathi kusho la ongakhulunywa kulunywanga wamaphatha right ke la. Hayi mina angisupporti party ngiyaxolisa lapha. Angina party engisupportayo kodwa ke ayilile isixolile nabantu ohlele ukusitshela sisitshela ngani ngani mhlambe nalingcono la. Alikho ngcono lonke liphutha ubugebenga benu nje kuphela. Hawu
Studio 7 yalibingelela lonke. Mina ngibona ngani sisisila kokulohlupho kupresident wethu. Bona bangabofisa ezwi yiwamaphila khona pana ebandleni lethu. Iwolo ukuba odictator cela bakithi tikunazelele khonoko zonke lezi zinto ezenzakalayo mhlawumbe ziphehlwa ikhona lokho ukuba idictator kwakhe umbona ngani ukuzasihlupha akunazele sibi. Hawu ngake umfana omncane sibili kodwa hayi ufuna ungani uba le ngqondo zokuba dictator asuke kikhonoko.
Kunjani msakazi? Kunomunye umama okwakhuluma lana emsakazweni athi yena amashona ngeke azanikeza amaNdebele umbuso. Ithi ngimtshele ngikutshele something mama, amaNdebele ahlakaniphileyo awudi awudingi umbuso weZimbabwe. Ningabusa liyovusa umgabe nabomboyane handa osekuruka gubi kusiya khona nentshintshane kuze kubuye uJesu. AmaNdebele ahlakaniphileyo angeke abe nendaba nakho lokho. Thina sifuna nje uzubuse sizibuse sizenzele okwethu emaNdebeleni. Ngibuhlungu nje ngala amaNdebele alokho ebhize egijima ngemva kwabochamisa nezano PF. Uzuza umuntu omdala sithi mina ngiyazifela ngochamisa. Hayi maNdebele ake liphaphame. Vukani maNdebele. Ngiyabonga msakazi.
Yeah, kuStudio 7, kuStudio 7. Mina ngilombuzo lapha ngobabuchabanga ukuthi kanti ubabuchabanga njona ethi udilunga le-CCC elamandla okumisa amanye amalungu eyinkokheli enkulu ku-CCC. Sibona abantu be-CCC lapha abanele bayathunjwa bayabulawa benziwa zonke izinto ezi. Asikaze sizwe comment yakhe yena ukhulu uthi uthini ngalabo abantu ababuliwa ababulawayo ezimfeni ngabonakali kuhamba kanjani kahle kahle ngike sifukuzwisisa kwamntathi okwenza angatholakali ezimfeni kumbe engazwakali ukukhulumisa labo abantu ababefeka kumbe engalansolo nje ukuthi anto yindaba yokulanga le yabecatshiswa ngalelo ndlela yikho lapho engifunguzwa khona kwami ukuthi angazi ukuthi umbuzo nalo ungafika njani endleleni zakho uba kushabango laphakathi angazi ukuthi ungafika njani endleleni zakho ukuthi layaphendula yathi ukuthi kade uthini ngalabo abantu abatshontshwayo babulawayo elizweni elikhululekileyo ilizwe ngithi kuthiwa likhululekile kodwa sibona abantu bayacatsha elizweni elikhululekileyo
sanibonani sanibonani nonke abestudio seven ngiyanibingelela yimi u-90 old year ngithi mina kanti laba bantu ma besithi ipati yabo ithandwa ngabantu bonke eZimbabwe yikho bebusa ngoba bathandwa ngabantu bonke kati ifazi bancedisani ama-CIO konke lokho kungabantu okubancedisayo kubancedisela kati ngubani umuntu owathi enomuzi wakhe akhalele ukuncediswa uyabe anti ukuncediswa yikwehluleka ma usehluleka kumele uncediswe yikho bedala abantu ababancedisayo ngoba bayehluleka njalo bayakwazi ukuthi abantu ababathandi ngoba ma abantu bebathandi uyakudingelani ukuncediswa ma ibhasikili lakho lilungile lingapontshanga uyakudingelani isorijeni anti kumele ugade kuphela uyefika esitoli
sanibonani sanibonani studio seven igama uvusumuzo warhadela mna ngicela kuphela abantu bangakithi ngaphasi kombane sibe into one kuphela into engififisayo empileni yami umthandi wangamathendi bebambane be into one beke ulokhu isapota into zempumalanga le hlanganeni kuyahlala kusantu bempumalanga njalo kuphela hlanganeni oma-political party angapha kithi emathebeleni ayi hlangane be into one ukuthi wonke umuntu ongamathebeleni evotele iphoti eyi-one engapha kithi emathebeleni hayi uhlala sikhuma abantu bale mpumalanga yonke into yibo yonke into yibo siyayixabana manje yibo asiyekeleni izinto zempumalanga lezi sibumbaneni thina ngapha sibe iphati eti-one hayi kuke sixabana kanje uze umndebele uthoka umndebele umndebele awukhuma umndebele uthini lokho akula nto siyenzayo hlanganeni sibe into one sibe imbumbe kuphela into ezosisiza ma sifuna ukuphila kahle thina abantu bangakithi ngamathebeleni hayi lokhu lusapota amaphati entshonalanga le hayi la maphati angapha kithi ahlangane ibe into one
studio seven njani aw kanti laba abantu bezanu lapha bathi abantu be-CCC babulalana bodwa bakuthatha kuphi izanu p vile niyazakala ukuthi ivile yona ngiyokubulala abantu so ngesikhathi segugura hundi ibulala abantu namanje lokhu sababulala even bona bodwa bayabulalana phakathi khonaphana kuzanu p f so lokho ukuthi i-CCC ibulala abantu bakuthatha kuphi abananhloni shuwa abananhloni la bantu bezanu p f hayi ngambona ukuthi basesenenhliziyo ezinjengezabanye abantu sebenenhliziyo zensimbi straight
mbilikihlihalatsha sanibona kwa-studio seven ngibingelela nonke balaleli wokuqala nje sacela imigwaqo nebhedlela kuye kuyekwe nje indaba ophugeno isengezo into engasize ngalutho kokuqala nje sacela kulungisa ibhedlela kulungisa imigwaqo nabo la lokho befuna ukuvotelwa befuna ukuzenza abantu ngamagama ethu okokuqala nje abalungisizwe kuye kulokukhulunywa indaba yabo engazukusiza ngalutho
studio seven salibonani eyi asazi noma kungenzeka kube yinhlanhla ifundo le yami irekhodi ngoba hhayi kunina msho seyi-1000 ama-meseji sihlala sithumela ngitsho ukuthi afunde mina ngifuna ukuphawula ngalo baba lo kuthiwa ngu-Anglican kuthiwa ngu-Anglican Sibanda lo baba asazi noma uphilile kuhle ekhanda indlela akhuluma ngayo le egxeka ngayo i-CCC ulimi lwakhe siyaluzwa lugobile mayeza akhuluma ngokuthi yena sengezochabango ukhuluma ngokudelelwa emathebeleleni laba abarikhole emashoneni ke ngapha emathebeleleni hayi lo baba akazami ukuphila kuhle ekhanda nxa kuthi yena sele problem akahambe engutsheni le ayohlala labanye bakhe abanganaabaphilanga kahle emakhanda ngoba into ayikhulumayo le ayivuthwanga noku uyazwakala nje funga ukuhlanhlathi igange ngena igange siyale
studio seven linjani liyaphila yini bantu hayi langa yeke liyekele ukulitshisa ngibona lisezotsha liwatshele isibili ukuthi hayi langa lizaba sezobatshisa lona izwi langeke line bebulala abantu ngalolu hlobo licabanga ukuthi unkulunkulu kuhambeni uyathanda shu angathi le odio yami ingafika kumnanka vela ngeke lini izulu lidlala izabaswaswatha sibili bebulala abantu ngalolu hlobo abantu igazi labantu likhala unkulunkulu ebheki labantu bakhe bebulawa angathi kubulawa inyoni kubulawa umphefumulo womuntu kubele sekuthiwa ye kuyatshisa ye ugawule ekhaleti kuyatshisa ye kuthinithini ye izulu ye kuyafiwa kuzafiwa vele unkulunkulu kafuni into abayenza cabanga ukuthi bayenza into enhle kade babulala abantu nininini kutwa unkulunkulu kabaniki izulu izulu angeke line ngeke line unkulunkulu ebona igazi lichitheka ngalolu hlobo izulu liyigazi lelo abalichithayo unkulunkulu wenza umuntu ngofanekiso wakhe laba abantu ababulalayo bacabanga ukuthi kona unkulunkulu uyathanda ebona abantu bebulawa abantu bekatwa bebekatwa ngezimbemba bekatwa unkulunkulu kutwa khona ayivume kuphela nisizulu lakhe yini unkulunkulu laye usinika izulu maye ngabe jabulile kodwa le ndlela eyenzakalayo eZimbabwe eyenzakalayo kubulawa abantu abangalacala igazi lichithwa akulazulele abazalibona ilanga leyabathisa sili bayatsha bafrayeka ngiyabonga Studio 7 lidlulisa imeseji leyo kugawule nomnankako
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, ukhetho lokudinga umongameli welemelika luzenziwa ngomnyaka ozayo lukhangelelwe ngamehlo abomvu ngabamazwe achiyeneyo kulandela ukukhokhela kocwaningo okwenziwa ngumnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli welizwe. Kambe uzanqoba na umongameli Joe Biden umnumzana Trump. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Esizamile sikubone ukuthi i-economy ye-America iyabihamba njani ngoba yikho kuqakathekileyo mase sikhuluma ngama-elections ka-2024. Okwakathesi abantu ngathiwa bayadubeka ukuthi badinga izimali zokuthenga izinto ama-basic commodities lokufaka labo i-petrol ekuhambisa izimoto zabo lokuyenza extraordinary things ngezimali eziyabe zikhona in the market okwakathesi ngathiwa izinto zonke zi-tight but imisebenzi ikhona and kuyongathiwa kule peace in the country akusela kuthethisana esasikubona laphana uTrump ekhona lokuba toxic nganto udlephana ngendaba zepolitiki in America. Ukuthi abantu bazamsekela for 2024. Ngiyabona ngathiwa uTrump le base yakhe vele engasoze itshintshe noma kuthwani. Samuzwa laphana ngo-2016 ekhuluma esithi engadubula umuntu ku-New York Fifth Street vele akula muntu ozambopha. Baye-ke bahle bathi hhayi umuntu yena lo odutshilwe ngoTrump uyabe we-wrong. So he's very confident nge block yakhe nale ukuthi vele izamsekela noma sokunjani ukuthi baza kwanisa ukuba more than abaka nomzana Joe Biden next year yikho ongathwa kuzaba lenkinga khona ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica ama elections I decidedwa ngama independence and suburban women ama and educated college educated women yibaba ngathiwa they are the deciding factor so kwakathesi sabona lapho esihlala khona eOhio ama educated women lama suburban women ahamba lama Democrats so a year before election ya next year angikwazi ukuthi kuzukuchona khonoko ngoba babe fake izinto ze abortion so yindaba engathiwa yayi idonsela abantu abanengi ku democratic ideas
sibona kusenzakalani lapho ukhetho soluseduze kungaba labanye yini abangancintisa abantu abangabakhangelelanga abangaphuma kubandla lama republicans kumbe elama democrats kumbe umnumzana Trump singabona kunguye onganqoba kumbe ongangena kuma primary elections ukuze ancintise ukhetho njalo kungahamba njani la.
Ke mina kuma Republican ngibona ma uTrump engavotwa ngendaba zakhe ezingenayo next year lapha bangamkhipha ukuthi angabe yi representative ye Republican Party. Ngibona two scenarios either uzahamba njenge independent athathe ama votes ama Republican and then mina mbabona ku Republican Party ngantu abazithulele mina mbona u Liz Cheney lo Paul Ryan iba ngantu angama akhosize ngibabona kuma Democrats ngibona u Gavin Newsom u governor we California lo governor we Colorado u Hickenlooper bona laba bayi two and then the other dark horse ngibona uma Democrats u Hillary engaphenduka to surprise everybody
Hello, ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo wele Melika obekhuluma icingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Hayi isikhathi iso esesidliwe ngumangoye. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama ngo 7:30. Igama ngo Chris Gande.